Iqembu le-Platinum linqobele Highlanders nge-1 kanyanga ngomgqibelo lakhuphula inani lemiklomelo yalo yaya kumajumi amanelane 44 ngemva kokuba selidlale imidlalo elijumi lesikhombisa. Limpumela itsho ukuba iqembu leli selitshiyelelo ebelikhokhela okwesikhathi eside phezu kwengalane elenkezi Platinum ngemiklomelo emihlanu ngemva kokuba elenkezi linqotshwe nge-2-1 ngele-Black Rhinos okungokwesithathu litshaya phansi ngenkamanzi imidlalo ilandelana. Iqembu lenkezi lilemiklomelo ngamashumi amathathu lathoba mnembili kuthi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo kule qembu le-Chicken Inn lona elilemiklomelo ngamashumi amathathu njalo elinqobe le-Triangle nge-1 kanyanga ngesonto. Endaweni yesine kule qembu le-Capes United lona elinqobe le-Chapungu nge-2 kanya njalo elilemiklomelo ngamashumi amabili lathoba mnemunye okulinani eliphethwe liqembu le-Triangle kanye lele-Highlanders. Ngaphansi kwengalane iqembu leBulawayo City lenelise ukusuka emsileni wengalane ngemva kokunqoba elikwenze leMutare City Rovers nge-1 kanya njalo likhubekela ahlala endaweni yeshumi lane lilemiklomelo elishumi lane. Ngaphansi kwengalane iqembu leMutare City yilo elijeke amanye lilemiklomelo elishumi lanye kuthi phezu kwalo kule qembu leChapungu leNikrut omabili elemiklomelo elishumi lantathu akuthi elihleze endaweni yesine nxa usuka phansi ngeleShapane Mine lemiklomelo elishumi lane. Ngolunye udaba olumayelana nalomdlalo wenguqu amaqembu amela izwekazi lase-Afrika aqhuba nzima kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqhutshelwa elizweni laseRussia kulezi nsuku. Izwekazi lase-Afrika limelwe ngamaqembu amahlanu kulimidlalo njalo phakathi kwalawa maqembu amathathu abalisayo leMorocco, eleNigeria kanye lele-Egypt adliwe kumidlalo yawo yakuqala njalo omathathu awazange enelise ukuhlohla kodwa eleMorocco leleNigeria azihlohlile. Intatheli zindaba ezemidlalo uNesh Mkokoyarira uthi kuyadani nisa indlela amazwe amele izwekazi lase-Afrika aqhuba ngayo yokumidlalo yezwe zomhlaba.
Ukudlala kwamaqembu amele i-Africa World Cup kuyadanisa kakhulu kusikhangelele ukuthi ayehluleka noma khona ukuhlohla njalo indlela abadlala ngayo itshengisela ukuthi singamuva kakhulu njenge-Africa sikhangelele amanye amazwe anjengabo Europe. Into engiyikhangeleleyo nje ukuthi isikwenze kube yindawo yokuthi sizafunda sidlale kuhle lathi kuma-World Cup abuyayo.
Iqembu le-Egypt linqotshwe nge-1 kanyanga le-Uruguay ku-Group A, eleMorocco litshaywe nge-1 kanyanga le-Iran ku-Group B, kuthi eleNigeria linqotshwe nge-2 kanyanga le-Croatia ku-Group D. Namhla ntambama eleTunisia lizadlala lele-England emdlalweni wesibaya sika-Group G, kuthi kusasa ngolwesibili iqembu le-Senegal lizadlala lele-Poland kwisibaya sika-Group H. Ngiyimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanjini.